Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesine mhlaka 13 Zibandlela 2022 noPastor Jeremiah. Indabeni zethu namhlanje.
Khathesi isikhathi sezulu, izulu liyana, amanzi akumelanga ukuthi ngabe ayahamba, kodwa sinokudana ngalokho okwenzakalayo okokuthi yikho okumele kulungiswe lokuqala. Maybe kungatshintsha ukuqhamuka kwemikhuhlane evele emanzini esiwanathayo.
Ikhansile yakoBulawayo ikhuthazwa ukuba iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela yesifudo.
Njengebandla le-Ideas Part of Democracy, thina asingeni kuma-by-elections ngoba last week sabona unomzana uMnangagwa no-Douglas Monzora bekhulumisana bobabini e-State House. So siyacabanga ukuthi kwakuplanwa into ye-review.
La mabandla ezombusazi athile athi akasozaninzi zokukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhlaka 26 Mbindi lonyaka esithi lokhu yikudlalisa imali. AbeZimbabwe asebehlala kule South Africa bathi sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa loba ukulahlekelwa yimisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ikansile yakoBulawayo ikhuthazwa ukubana iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela eyesihudo. Ubathabele Masungu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhuhlane wesihudo owaqhamuka emzini eminingi yakoBulawayo wabulala abanye ukuthi iningi lasala ligula, yikho osokwenze kwaphuma linkuthazo ethi umasipala kumele aqakathekise umsebenzi wokuhlolwa kwamanzi asetshenziswa nguZulu. Umnumzana Rodney Jele, ukansila kaWard 22, uthi bakhangelele ukulungisa amaphayiphi angasebenziyo kwamanye amalokitshi.
Thina ikakhulu ngikhanya isigaba sami senkulumane kugoqela lenketha, sile project esifuna ukuyiqala lapha esixhaswe khona ngama-partners ethu okuthiwa yibulilima civil works. Lapho sikhangelela ukuthi baza replace about 300 water meters, amameter awangasasebenziyo avuzayo phakathi kwelokithi lenkulumane lelenketha. Njalo sikhangelela ukuthi si-replace futhi about 400 ama-mains collections iproject esiyikhangeleleyo khathesi omele iqale khathesi with i-partnership futhi ye-Africa Aid. So le project esiyenzayo iproject yesibili, iproject yoku qala sifakile amapipe amatsha.
Unkosikazi Thandeka Mlilo, isakhamuzi sasemzini weChabalala koBulawayo, uthi lokhe belokwesaba ukunatha amanzi aphuma empompini loba besithi aselungele ukunatha.
Selokhe kwaqhamuka umkhuhlane wesihudo edolobheni lakoBulawayo, kunzima sesaba ukunatha amanzi empompi engabiliswanga. Khathesi nxa amanzi lamagetsi engekho, kuyabe sokufanele sithenge amanzi, okuyinto enzima kakhulu esingeke siyikwanise.
Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa, isakhamuzi selokishi leChabalala, uthi ikhansili akumelanga ivale amanzi ngesikhathi lesi sezulu.
Khathesi isikhathi sezulu, izulu liyana, amanzi akumelanga ukuthi ngabe ayahamba, kodwa silokudana ngalokho okwenzakalayo okokuthi yikho okumele kulungiswe lokuqala. Maybe kungatshintsha ukuqhamuka kwemikhuhlane evele emanzini esiwanathayo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zichaze ukuthi uhlelo lokuvala amanzi okwamahola angamashumi ayisikhombisa yikho okunye okudala ukuthi amanzi abuye elengcekeza ebagulisayo, ngoba kwesinye isikhathi bebona ingcekeza yamasuweji igeleza ndawonye lamanzi abawanathayo. Amakhansila amaningi asekela umbono wokuthi kumele ikhansili iqinise ukuhlola amanzi endaweni zamalaboratory ukuze kungabi lokuqhamuka kweminye imikhuhlane yesihudo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
kulama bandla ezombusazwe yathile athi akasoze ancintise kukhetho lwamabhayi elections oluqhutshwa mhlaka 26 Mbimbitho lonyaka esithi lokhu yikudlalisa imali khona kuzaqhutshwa ukhetho lwelizwe lonke ngomnyaka ozayo ka-2023. Lawa mabandla aqoqela ele Ideas Party for Democracy, elisanda kubunjwa ele NCA, ele Mthwakazi Republic Party lamanye. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebandla le-Ideas Party for Democracy bathi ababoni kulinyathela elokukhalipha ukuqhuba ukhetho ngalomnyaka ngoba sekuyisikhathi sokuba ilizwe lilungiselele ukhetho luka-2023. Ekhuluma lendathela izindaba yeHarare namhla, umongameli webandla leli uMnumzana Herbert Jamuka uthi kuyamangalisa ukuba kungani lolu khetho lungaqhutshwanga khona ngo-2020 ekuxotshweni kwamalunga edayela ephalamende lamakhansila.
Njengebandla le-Ideas Part of Democracy, thina asingeni kuma-by elections ngoba last week sabona uNomzana uMnangagwa no-Douglas Monzora bekhulumisana bobabini e-State House, so siyacabanga ukuthi kwakuplanwa into ye-rigging since 1999. I-ZANU-PF ayizange yawina i-city yaseHarare. So kwamanje siyakwazi ukuthi i-target ne-agenda ye-ZANU-PF yekuwina Harare. So i-by elections sizawinwa ngu-Douglas Monzora ne-ZANU-PF yabamnangagwa. So which means ukuthi iHarare iyahamba kuZANU-PF.
Umsekelo omkhokheli we-NCA uNkosikazi Ngani Mkandla uthi labo njengebandla abayikuphatheka ngoba kungaphazamisa amalungiselelo okhetho luka-2023.
Kuma-by elections la azaba khona ngenxa yokuthi sibonani sikhangela umnotho welizwe lethu lendlela abantu abaphatheke ngayo, sibona ngani kuyabe yikudlalisa imali zelizwe kumbe umnotho welizwe. Ezibhedlela zethu kungela lutho, abantu bengayilatshwa, lama-clinics ethu kungela lutho, kuningi nje singakubala imigwaqo konke, kuningi nje singakubala esikukhangeleyo ukuthi leyo mali e-by-election kathesi ingasebenza lezo zinto ngoba ama-elections are just next year. They are just next year, kuya kungakakwani iminyaka siyenzile ama-by-elections, kusakwenziwa ama-elections futhi amanye azaba khona next year. So
abezaphu bona bathi bazangena kukhetho ngoba abantu abasela bameli ngenxa yokuxotshwa wamanye amalunga edayela ephalamende. Lokhu uchaswe isikhulumeli sebandla leli uMnumzana Msongelwa Ndlovu.
Sincintisa ngoba isisekelo se ngathi iconstitution yelizwe ithi u-democracy uyaphumelela nxa uZulu elaba meli kukhansili laku-parliament. Siyananzelela ukuthi abantu abaselabo abamelelayo ababarepresentayo kudale le-parliament lakumakhansili ngenxa ngezizathu eziningi.
Umgcini sihlalo we-ZANU-PF kobulawayo uMnumzana Mnashe Mduta uthi bazanqoba kukhetho.
I-ZANU-PF libandla labantu ama-by elections abuya kathesi ungalandzelela kakhulu abangelwe ingxaba ngxoza lokulwa nokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So i-ZANU-PF isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yena ibile ama-MP lama-councillor khona akuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uZulu yakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenjengohulumende kwa-comrade Emmerson Mnangagwa.
Izikhundla zedayela ephalamende zasala zingasela bantu ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga lokubhubha kwabanye. Iningi lalezi zihlalo yilezo ezazingeze MDC Alliance ephalamende lakumakhansili. Abaxoshwa i-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora yona eyaphiwa imvumo yokwenza njalo ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngomnyaka ka-2020. Embikweni munye wokwazisa ngelanga lokhetho kuviki edluleyo, umongameli uphinde wazisa njalo wabeka ilanga likamhla ka 26 zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulolu khetho edale le nomination court. Lolu khetho olwalumele lwenziwe ngomnyaka ka 2020 lwadluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokumelana lobhubhane lwe COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukeneyo ngesaziso sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokuqhuba ukhetho lwezikhundla ezasala zingelabantu edale lephalamende lakumakhansili ngomnyaka ka-2020 olwama-by-elections. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Kunandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho unkosikazi Priscilla Chigumba ngolwezi 2020 wamisa ukuqhutshwa kwama-by-elections elandela umthetho u-SI 225A 2020 owabunjwa lugatsha lwezempilakahle belandela iziqondiso zokumelana le-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo ophatheka kwezombusazwe uMnumzana Matthew Sibanda uthi kuhle ukuba nama-by-elections ngoba besesisi de isikhathi bewalindile.
Hayo ukhetho lube khona, siyajabulela kuhle lube khona. Njengoba ukhetho luzayenzwa ngendlela ekhululekileyo ebizwa ngokuthi khona i-pre-election-i kungaba kuhle. Njengoba kuzayenzwa ngendlela ekhululekileyo, hayi asisakinga ngakho ngoba vele besesimangele thina abanye ababantu ukuthi kathi uhulumende bani ukuthi kuzokungazelathi awezabameli baso. Mhlane isikhathi esingaka kwahlelwa ngabameli bese kusimangaliso ukuthi uhulumende usathanyathela bani ngokuthi izindawo zihlale zingenabameli baso.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube uthi okuqakatheke kuye yikuba lolu khetho luqhutshwe ngokuthula kulandelwa umthetho.
Ukhetho lolu luqakatheke kakhulu ukuthi lube khona ngokuba kule ndawo eziningi ebezifanele ezimelwe ngabantu emakhanselini lasephalamende ezingasamelwanga. Kuyinto engaqondanga leyo elimaza idemokrasi, elimaza ukuhlonishwa komthetho, elimaza njalo abantu. Ngakho ke ukhetho lufanele lube khona, lungabi khona nje kuphela kodwa lube ngolukhululekileyo oluhambisana lomthetho womhlaba oluhambisana lesisekelo sombuso selizwe iconstitution. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi izekhi ibone ukuthi bonke abantu babhalisile kodwa ngendlela okungakhona kubonakala ikakhulu abancane ngababhalisanga izekhi yabavimbela okuza kwenza ukuthi ukhetho ngokunjalo lube ngolungakhululekanga. Nxa luvimbela abantu alukhululekanga ukhetho.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala yena ukhala ngesikhathi ethi abantu abaphiwanga ithuba elihle lokukhankasa.
Ba-elections lawa azaba khona ngibona ngani acindezele amanye amabandla ngoba abangacacanga ukuthi aza kuba khona kumba sazobe abe khona. Abantu bebedulekile bezibuza ukuthi kambe angaba khona yini ama-by-elections. Abantu abaningi abakwandisanga ukukhankasa bekhankasa ukuthi ama-candidates abo anjani angene ngoba sikhangelele ama-candidates amabandla, sikhangelele nama-candidates a-independent. So ama-by-elections hayi aphiwanga ithuba elihle, aphiwa ngesikhathi sokuthi abantu benze bakhankase kulunge bazilungiselile noma bebekwazi ukuthi akhona bekungani phela asozabe khona.
Umqondisi we-vice constitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi abesifazana labasakhulayo kumele baphatheke kukhetho.
Kasa ukuthi abatsha labomama labo bathathe leli thuba ukuze labo bangene kuzona izisikhundla. Abantu bebefithizelwe kakhulu besilindele sona lesi sikhathi and abantu kabahambe ngobuningi. Sikhuthaza njalo ukuthi ama-political parties bahloniphe abantu bachiyane ngodlakela ngalesi sikhathi ngoba kakhulu ke yikho kwenza ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama besabe ukuthi bangene mhlawumbe banqintise kuzonezi izikhundla.
Waxotshwa edale lephalamende ngaphansi kwe-proportional representation unkosazana Helen Mpofu laye uvumelana lonkosikazi Mupambi.
Ama-by-elections iZANU-PF izakwenza ama-by-elections nxa sikwazi ukuthi isile number eningi yokuriga njalo bafuna ukutesta i-ground ukuthi lime njani i-ground before 2023. So ngabe singena be promise abantu izstand wobulawayo bethatha izstand zabantu benikeza abantu they are trying ukuthi be mobilize abantu ukuthi beyingena ku by election bethatha ama students beba register ku same address bayenzela ukuthi inamba yabo ibe ningi ukwenzela ukuthi bechaye nge by election ukwenzela ukuthi abantu behle bekhala ukuya vota for 2023 bethi zanifisa ihlale iwinile yona iyabe iyindlela yokurika ngayo mina ngikhuthaza omama labontanga ukuthi be register bebe baningi ukwedlula inamba ukwenzela ukuthi abantu kungabe le rigging bekwanise ukuthi be complain nge exercise ye voter registration ngokuya vota ngokuya register ukwenzela ukuthi sinqobe before 2020
usahluko 159 owesisekelo sombuso weZimbabwe uyaqinisa ukuvumela ukuphatha ama by elections ngozibandlela 26 kuyona le inyanga umongameli Mnangagwa wamemezela ukuba kuza kuba nedale lokuphanyeka amabizo alabo abazamela amabandla abo kuthi ngombimbitho mhla ka 26 kuzaphathwa ukhetho ama by elections azaqhutshwa phakathi kwamalunga edale lephalamende angamachumi amabili lasifica mnemibili 28 kuthi amakansila alikhulu lanhlanu 105 ngimele istudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inani lasebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe selisedlula izigidi ezine 4.2 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili sebe izigidi ezedlula kancane ezintathu 3.2 million. Abazinkulungwane phose ezingamashumi amabili 18,763 bahlatshwa elesithathu eleposta. Inani lasebehloliwe batholakala beligciwane leli elizweni jikelele lokhe lolu bhubhane lwaqhamukayo elizweni ngo-2020 selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 224,433 asebelatshwe basila kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 201,649 labulala abedlula kancane inkulungwane ezihlanu 5,215 kubika abogatsha lwezempilakahle. Live Talk lamhlanje uhlelo asiwuhluzeni bonamasikhanyela okwenziwa ngabesifazane umelana lobhubhane lwe-COVID-19. Lanxa amabandla yezombusazwe amaningi ephakathi kokulungiselela ukhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhlaka 26 Mbimbitho, amanye afana lemthwakazi Republic Party athi lokho yikudlala ngesikhathi njalo kasoze angene kulolu khetho. Amabandla athi azancintisa kulolu khetho akhokela i-MDC Alliance leZaphu. Untungameli Nkomo we-Studio 7 wenelise ukuxoxa lesikhulumeli seZaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu endawonye lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party uMnumzana Velile Moyo onguye osungula le ngxoxo.
Zinezizathu eziningi ezenza ukuthi singangeni kuma by elections. Ezokuqala sikhangele indlela jele ama-elections aphathwa ngakhona eZimbabwe, sikhangele lesikhathi a-announce ngaso isikhathi esincane kakhulu kusho ukuthi sekulama-election abasomele baya kuma-election. Kanti-ke kunjalo-ke ugovernment kazange athathe ithuba lokuthi aphe ama-political parties isikhathi sokuthi-ke manje siyavula. Abantu bangakampena balungiselele ukuze banjele kuma-by elections. Kukokuba nje isimemezelo sosola ama-by elections, kodwa-ke kumele ukuthi abantu baphiwe isikhathi njalo baphiwe ithuba lokuthi balungiselele. Kanti-ke sikhangele lama-cause jurisdictions akhona, bekumele ukuthi ma sebeyenzile i-assessment babone ukuthi kuyavuma ukuthi abantu bangakampena. Kube yikho kusho ukuthi hayi abantu bangakampena ngendlela yenje nemigomo yenje. Bathi-ke ma kuthi akuvumi futhi ukampeni bemele bakusho ukuthi hhayi noma sizakuya kuma-by elections lawa asizukukampena sangena kunjalo kumele ukuthi ubeke official announcement. Kodwa bona-ke njengezanu P F sebenzento bebhizi behamba besendaweni ezishiyeneyo ngoba bevele bephethe ugovernment besenza ama-campaigns ngendlela yabo. Kodwa-ke amanye ama-political parties kufanana lathi nje asiyitholanga lelo thuba kumbe saliphiwa ngokomthetho ukuthi sikwenze.
Baba uNdlovu lina limi ngaphi njengezaphu?
Ngibonge baba Nkomo, hayi ubaba uMoyo Nyamuzi wasibili uyayibeka indoko ebandla. Thina sizancintisa kulolu khetho okuningi okushiwo ngubabumoyo siyavumelana lakho ande kuleqiniso kodwa ke sizama ukuthi sinandelele ukuthi lapha sincintisa lezi thiwi izithiwi esikhulu singuzana uPF konke akutshiloyo kuzindlela zokuthi yena uzana uPF athole amathuba amgceke okuthi baphumelele kulolu khetho lezinye iinketho ezizolandela kodwa ke thina sicabanga ukuthi awugila lesithiwi basinika amathuba okuthi sinqobe mgceke kungela muntu ophikisayo so thina sizoncintisa ngoba abantu balelungelo lokuthi bakhethe abazabamela kumadale omabili elephalamende lalekhanselini ngenye indlela masincintisa sizama ukuthengisela ungathi udemonstrata ukuthi indlela izanu ekwenza ngakhona asivumelane nakho njalo ke asifuna ukubanika i-free ride i-open church ebantwini basezimbabwe ukuthi benze intando yabo abezanu phela
Baba Moyo ngiphenduke kuwe njengoba lingaphatheki kuma by-elections lawa egalisoze lincedise yini amanye amabandla aphikisayo mhlawumbe sibona likhuthaza amalunga eno ukuthi avotele lawo mabandla
Baba Nkomo engakusho mina ukuthi sikhethe ukuthi kasizi ukungena ke sincintise kuma by-elections akhona Kanti ke asizi ukukhankasa mhlawumbe sikhankasela ukuthi iphathi ethile kumbe iphathi ethizeni ibe yiyona abantu bakithi kumbe abantu bebandla lethu abahamba bayevotela kuza kuba kubona abantu ukuthi abakubona kubafanele ukuthi
Ndlovu lizancintisa elizweni lonke yini njalo ama-candidates selilawo selwakhethile
sizoncintisa sikhangele indawo lapho okulama-structures wethu khona ngoba sisangokubuya kukhongolose wethu sibhizi silungisa indaba yama-structures so akusoze sincintise kuyo yonke indawo kodwa lapho-ke okulama-structures ethu khona silungiselela ukuthi ma ukhetho lika-2023 lufika sizobe sesiqedile into yama-structure okwenza ukuthi sincintise izwe lonke
Umoyo lithi ukuthi liphakathi kokulungiselela ukhetho luka-2023. Abanye bathi lokhu elikhala ngako kathesi kuyabe kulokhu kukhona ngo-2023 akulalutho luyabe solutshintshile. Ungathini ngalokho?
Kuyiqiniso vele ukuthi khona lokhu esikhala ngakho kuzabe kukhona. Ngoba vele kwakukhona kusukela ngo-1980 kutholakala uSibusiso eZimbabwe. Kuzahlala kukhona kuze kube kunaphakathi. Thina kahle kahle njenge-MRP umlandu wethu asiwuphophanga kakhulu kuma-election. Ngoba vele siyazakala ukuthi thina into esilwela kakhulu ke sifuna i-secession nenkululo yabantu bakithi. Kuqondiswe izinto. Ma kungabe kulokhu kunjalo ngo-2023 ungaqondanga sinjeni vele. Asoke singene kuma-elections esiwabonayo ukuthi kudlalwa ngabantu.
Naso Baba Ndlovu.
Okubalulekileyo and njalo okungumlando omkhulu for bonke abaphathele kwezombangazwe waseZimbabwe ukuthi siyananzelela ukuthi sihlephuyene kakhulu. Kubalulekile ukuthi mhlawumbe sihlalisane phansi sibone ukuthi singatholana yini sisebenze sisonke ngoba singaba sonke sibe yimbumba. Izikhiwo esisebenza lazo sizothola amathuba ukuthi u-MRP abuyalaye labantu bakhe abamsekelayo uzapho abuye labantu abamsekelayo labanye babuye labantu ababasekelayo mhlawumbe singahlanganisa u-aggregate wethu uzaba ngoqinileyo ukuthi izikhiwo zingaqhili
mnumzana Msongelwa Ndlovu yisikhulumeli sebandla lezaphu imzwe lapho ixoxa endawonye lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party mnumzana Velile Moyo lo ntungamili nkomo we Studio 7 lithiye indlebe kusasa ekuseni lizwe ihlandla lesibili lale ingxoxo abeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa loba ulahlekelwa yimisebenzi njengoba zisanda inkuthazo zokuthi bakhitshwe emsebenzini uThuso Khumalo Usiphalo lutaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethule inkulumo yokubonga uZulu esabelo sakwaZulu Natal ngokuvotela ibandla lakhe umkhokheli we-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi iningi lezalwane zeZimbabwe zithithibele. UMalema obesaziwa kakhulu ngokulwela ukuvikelwa kwezalwane zakwamanye amazwe ezikwele South Africa uthe sekuyisikhathi sokuthi indawo eziqatshe abakwamanye amazwe abaningi zethekelelwe.
We are visiting the hospitality industry.
Sikhangelele ukuthi zonke indawo zokudlela kuqhatshwe izalwane zakule South Africa eziningi.
To tell us how many South Africans are working here.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lokhu kuyabethusa ngoba kusazakala ukuthi lezi ndawo yizo ezilave eZimbabwe abaningi. Abanye bathi kubasobala ukuthi abakwamanye amazwe abasemukelwa. Bakhona abanye abathi kutsho ukuthi amabandla ezombusazwe asezimisele ukusebenzisa izenophobia njengomkhankaso wokuzitholela amavoti ekhethweni luka-2024. Kusukela le-South Africa lilungiselela ukhetho oluqhutywe ngolwezi, ziqhubeka zisanda izehlakalo lenkulumo ezikhombisa ukungemukeleki kwezalwane zakwamanye amazwe kungakhathalekeli ukuthi zisezweni ngokusemthethweni kumbe hatshi. Lo ngumkhokheli webandla le-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie ekhuluma ngesikhathi ibandla lakhe likhankasela ukhetho.
You can't be legal and come and become a teacher here. We have enough teachers.
Loba uselizweni ngokusemthethweni nxa uzokwenza lathi efenelisa ukwenza hamba kini.
Come as a legal foreigner and work a skill that we don't possess here in South Africa.
Le inkulumo yomkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba ayithule ngesikhathi samalungiselelo okhetho.
The failure of our national government to manage our borders is creating a crisis that we cannot remain unresponsive in local government. Action SA will establish a dedicated unit within the Metro Police Department to process any...
Kuna mapolisa awa madolobho lawo abe lamandla okubopha abangene elizweni kungela mvumo.
Isizalwane seZimbabwe njalo isikhulumeli sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi eminyakeni edluleyo inkulumo ezifana nalezi yizo eziqubule izenophobia enkulu yedlula lemphefumulo yabantu.
Kungakho nxa abantu okufanele ukuthi ngabe yibo abakhokhela umphakathi sebe yibo abaphuma phambili bekhuluma izinto ezinjengalezi ezingekho zinhle ngabantu bokuza, kwenza ukuthi impilo yabantu bokuza ibonakale isisiba sengcopheni, ikakhulu ngoba silamabandla amatsha aseyakhelwe phezu kwezizondo yabantu bokuza, lamanye ama-organization inhlanganiso ezakhiwe ezinjengabo-Operation Dudula ezakhelwe phezu kwezizondo ebhekiswe ebantwini bokuza.
Abanye bathi okubakhathaza kakhulu ukuthi lokhu kwenzeka ngesikhathi lapho selokhu kuqale lo nyaka ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lusungule umkhankaso omkhulu wokuvimba izalwane zeZimbabwe ezizama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Lokhu sekukhokhele ekubotshweni kwezinkulungwane zabantu. Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi uhulumende weSouth Africa ememezela ukuthi amaphemithi ayephiwe izalwane zeZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezaziselizweni kungekho emthethweni asesuliwe. Kodwa-ke emazwini awethulela abezindaba isiphathamandla se-ofisi yomeli weZimbabwe unkosikazi Melody Chaurura uthi umuthi kuhlonipha imithetho yakwele South Africa ngokugcweleyo.
Zimbabwe strongly believes in nurturing good relations with its neighbors for mutual benefit. Certainly.
Sikhuthaza zonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingene kwele South Africa ngendlela ezisemthethweni.
It is Zimbabwe's expectation that people will always use the designated tracing points to visit other countries or to return home.
Lezi izehlakalo, inkulumo lezenzo, sesithe iningi lezalwane zeZimbabwe zingazi ukuthi ziphephile yini kumbe zisaselayo imisebenzi. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Singeke ehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikansile yakoBulawayo ikhuthazwa ukuba iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela eyesihudo. Kula mabandla ezombusazwe athile athi akasoze ancintisele ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhlaka-26 Mbimbi tolo nyaka. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa loba kulahlekelwa imisebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uPrexit Jeremiah. Sizothi asidibaneni ngaphasi 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.